Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 18 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwele Melika edlula i-$91,980.
Umuntu ongathola umsebenzi xa efika ngekhaya ediniwe uyalala, kodwa umuntu enxa asebenzi xa efika ngekhaya ethole elele uzacabanga ukugebengowa ebusuku xa sokulelanani asilali selokhu icabanga.
Lamuhla sigqiba inhlelo zethu lapho kade sixoxa ngembali kamuyi umnumzana Joshua Mkhabuko Nyongolo Nkomo, sixoxa lendodana yakhe uSibangilizwe Nkomo.
Angikwazi-ke ukuthi kusisa ngaphi lokhu ukuthi siyabe kusihoza abakhokheli kulokuthi senze lathi okudifferent, senze ngcono kwabasifundile, senze ngcono kulabo abahambe phambi kwethu.
Umphathintambo kahulumende obona ngezamabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kufanele uhulumende axhase abanini bamabhizimusi abathengisa impahla ngentengo efaneleyo ukwenzela ukuthi behiqize impahla eningi engafinyelelwa ngabanengi.
Siyalunanzelela udubo olukhona, kodwa sesiphakamile ukuthi sincedise abantu bakithi ukuthi benze izinto baproduce.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezisungula amabhizimusi ekhaya okuzasiza uZulu ezigabeni lapho ezidabuka khona.
Ngithole lo mtshina lapha e-United Kingdom owenza izitina for ama-countries anjengawethu awe-Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapolisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwele Melika engamadola ayi 91,980 kanye leZimbabwe eyingxenye yesigidi i 514,840. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi abasolwa bebehamba ngemota yohlobo lweHonda Fit, njalo uthi bahlasele onogada ababili akade behambisa imali ebhanga eliseNewlands. Ngolwesithathu amapholisa eGwanda adubule abulala abesilisa abane ababikwa bekhombele owesifazane ngumbhobho bamtshontshela imota yakhe. Kodwa abanye bathile umbhobho bekuyisiphamaso nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo somabhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Ubugebengu elizweni ntungameli abusoze beke kuba khona, ngoba kulobugebengu obucatshileyo obenziwa nguhulumende esikuthi yi-corruption. I-corruption yiyo edala kumbe ezala ubugebengu obugcina busenza abantu bazana ababe besenza, ngoba labo badinga lokho okudingwa yilabo abakahulumende izisamanda zikahulumende ezenza lokho esikuthi yi-corruption. So ngesizathu sokuthi lapha eZimbabwe wonke umuntu ulambile, wonke umuntu sezasebenzisa indlela engaqondanga ukuthi aphile impilo eqondileyo, kodwa na into azenzayo ezingaqondanga. So okuqakathekileyo ukuthi fanele sikuzwise ukuthi ubugebengu abudalwa yikuthi abantu balendlala, ngoba ungakhumbula ngesikhathi sathiwa amafethari wonke asebenza, i-economy yasebenza, abantu abangenza ubugebengu abezetholakala besebenza beseswela isikhathi sokuthi bayekwenza ubugebengu. Ngenxa yokuthi abantwana abethu esibazalayo kathesi abasenamsebenzi, bagcina behlala baze bagcine bebukela ama-TV bebona izinto ezenza lama-TV bese becabanga-ke ubugebengu bona labo ukuthi baphile-ke impilo engaqondanga. So ngalezo zizathu-ke uhulumende is responsible ngokwenzakalayo okobugebengu, ngoba okuqalise ubugebengu be-corruption nguye, ngoba i-corruption lobugebengu esithi thina i-fraud esithi thina yilabo abadivula abanye bethu kuyafanana konke. Okusalayo ukuthi omunye uyabe lo mbhobho, omunye uyasebenzisa iphepha, omunye uyasebenzisa ukugqila ngoba ele-authority kwenzakala ukuthi isiphatha amandla sakahulumende sokonke ubugebeni. So ubugebenga esilabo ka-TFC mina ngizabufaka ngihle ngithi ukuthi abantu abadala ubugebenga abenza ukuthi kube nezigebenga ezikhulu eziningi elizweni ngabantu abakuhulumende ngoba abakwenzayo through i-corruption ibugebenga.
Bungaqedwa njani lobo bugebenga pho bababhebhe?
Bungaqedwa ngokuthi uhulumende okhona odale lobo bugebenga abantu bakunanzelele ukuthi khona kufanele bakhiphe lobo bugebenga obenziwa nguhulumende obudalwe nguhulumende esilayeka thesi bese bevula-ke imisebenzi ukwenzela ukuthi abantwana abanye abaphuma ezikolo bangaze bahlala bacabanga ubugebenga kodwa bahambe bayethola imisebenzi. Umuntu angathola umsebenzi xa efika ngekhaya ediniwe uyalala, kodwa umuntu enxa engasebenzi xa efika ngekhaya ethone elele uzacabanga ubugebenga ngoba ebusuku xa sokulelanani kasilali selokhu ecabanga ekhangela amamuvi wona esingamamuvi abesesi mhlawumbe ngiyazosola ngiyathola imali.
Alo ke ngumnumzana Bert Nico Bebe usomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Lamhlanje sigqiba inhlelo zethu lapho kade sixoxa ngembali kamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nyongolonkomo lebandla lezaphu silodaba lendodana yakhe uSimangilizwe Nkomo.
Sawubona mfoka Gandhi labalaleli beStudio 7. Inkulumo le eyokuthi uNkomo wathengisa ubaba uJoshua Nkomo wathengisa inkumbuza inkulumo kaJulius Malema ethi ubaba uNelson Mandela wathengisa. Ngiyadinga ke injongo yayo, ngiyayiswela yangididanisa ikhanda injongo yento le. Ukuhoza uNkomo, ukuhoza uLobhengula, ukuhoza abakhokheli bethu abalwa lobubi bamangisi, angiboni ukuthi busisa ngaphi, angiboni ukuthi businceda ngani. Yebo, amaphutha umuntu wenyama uyawenza, kodwa ukuthi singaqeda iminyaka yonke le sihoza abakhokheli bethu, injongo yakhona ngiyadinga ngiyiswele. Uzananzelela ukuthi uNkomo wayelwela iZimbabwe, wayengalweli Mathebeleleni okokuqala. Kunjalo-ke osimithi bathe bebona ukuthi sebehlulwe izipra lezaphu, kwaba le mizamo-ke ukuthi kudividwe abantu be-Afrika. Bonaba abahlala bedivida i-Afrika base bekuzama futhi khona ukuthi abantu laba bengabambani kube iZimbabwe ebambeneyo, abantu behlale bedivided. Ayisikho ukuthi ngomgaba abawucreatayo lokhu, siyakwazi ukuthi ngama-westerners acreate divide and rule. So-ke kakuvumanga uNkomo lokhu ukuthi abantu be-Afrika bebedivided, ngoba kwakulesi ivumelwano ukuthi abantu bangama-pan-africanist kwakhiwa i-Afrika. Angikwazi-ke ukuthi kusisa ngaphi lokhu ukuthi siyabe kusihoza abakhokheli kulokuthi senze lathi okudifferent, senze ngcono njengoba sifundile, senze ngcono kulabo abahambe phambi kwethu, hatshi ukuthi sibe lokhu ngani siyaxabana sidividana ngamaphutha abantu abahamba phambi kwethu. Asenzeni ngcono, ngatsho siwabone la maphutha. So-ke thina kasenzeni ngcono kulalabo abahambe phambi kwethu. Sizikhulule ebunzimeni, into yokhona nansi ubunzima sibukhangele sonke. Singathi singehlulwa yibunzima bese belokho sithi abadala basilahlisa, abadala basithengisa. Awusizindawo, awusincedi ngalutho lokhu, akusetshenzwe kuyiwe phambili, akusetshenzwe kuyiwe phambili. Yikho engakutsho kuphela kanti akulokunene ngakukhuluma.
Kukhona yini ongafuna ukuthi abalaleli bethu babekwazi ngembali kababa uNkomo?
Kande imbali kababa uJoshua Mqhabuko Nkomo, iqhawe lamaqhawe, inhle kakhulu, ibanzi, iyamangalisa ngoba ilokhu isibantsha kokuphela, ilokhu izirenyuwa. Okwenzakala khathesi phakathi kwabantu khathesi kuyaphikiswana, kulama debate, kulama criticisms, kulani. Ngikhuluma nje khathesi ngiqeda kulalela enye ispace ku-Twitter lapha umzala Tom, hayi ibekiwe, iyabekwa, kuyaphikiswana. Imisebenzi kaNkomo isinika imisebenzi, isinika umsebenzi omkhulu kakhulu osaza bakhona eminyakeni elandelayo isikhathi eside. Yikho-ke ayidingi ukuchasiswa imbali kaNkomo, iyazihambela yodwa ifresh. Kuzanyiwe eminyakeni eminingi ukuthi ibizo lakhe licitshe, imisebenzi yakhe icitshe, kusenziwa lokho ikakhulu yizanu, kodwa hhayi kwehlule abantu kokuphela. Labo bona abathi abachothozayo iNkomo babasela umlilo, babasela igama likaNkomo ukuthi likhule ngamandla. Okungangokuthi ngike ngathi emalangeni adlulileyo kusazaba enxenye le 100 years kumbe more
bemilleniyam kuloko kusakhulunywa ngebizo likaNkomo. Imisebenzi yakhe ivumbulula ama debate, ivumbulula sokubhalwa amabhuku amaningi ngayo uNkomo. Kwenziwa ama commemoration, kwenziwa ama lecture ngoNkomo. Hayi kunzima kuhle ke lokho. Njoba ngithi ukuthi bendalele i-space kulo muntu othe as let's pick up ama pieces kaNkomo lapha chie khona and do something about it. Liba leliqakathekileyo lelo, liba leliqinileyo. Singabi lokho sikhuluma kuphela. Kasenzeni something, pick up the pieces zikaNkomo lapha chia khona. Thina ke ezaphini, ikosi sithi izaphu is finishing the unfinished business. Siqedisa imisebenzi kaNkomo engaphelelanga. Siyayibonga imisebenzi kaNkomo kayicitshi iyakhula yaphambili. Akula gandi okunye engakungezelela mina ngembali kaNkomo, ngemisebenzi kaNkomo. Iyazikhulumela yodwa. Iyazikhulumela okuthabisayo kakhulu baba. Hayi, siyambonga umqabuko, siyalibonga iqhawe lamaqhawe ngemisebenzi ayenzayo. Sengani kuthiwa labakhokheli abangalandela laba bengasebenzisa imfundiso yakhe, besebenzise imibono yakhe ekukhokheleni isizwe lesi, ngoba ukukhanya kwakungaba isizwe esihle kakhulu. Nxa ngabe uNkomo wangena ngo-1980, akula umuntu okuphikisayo lokho. Kuphikiswana nje ngokuthi umuntu omdala wayeza amaphutha lapha nalaphana. Well, imbono yabatsha, imbono yabantu abakhululwa uNkomo asebele ndlela yokuthi criticize, bem analyze, okuthi ukuthi hayi kulungile esizweni, kulungile ukuthi sisebenzise imisebenzi kaNkomo ukuya phambili. Ngiyabonga kanti.
Hayi, lathi siyabonga eNkomo. Lo ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kaMuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekoVulawayo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngamabhizimusi asathuthukayo unkosikazi Sthembiso Nyoni uthi kufanele uhulumende axhase abanini bamabhizimusi abathengisa impahla ngentengo efaneleyo ukwenzela ukuthi bahiqize impahla enengi engafinyelelwa ngabanengi. Kungqoqo ayiqhube le Studio 7, unkosikazi Nyoni uthe ubhodabhode edolobheni lakoBulawayo izolo lapho ahlangane lababhaka isinkwa abalokhe besithengisa ngamasenti angamachumi ayisithupha kusiya kwangamachumi ayisithiyagalombili.
Bengiphuwa amabheka labanye abamanufekthayo koBulawayo, ama-basic commodities, ama-SME. Uzathola ukuthi bakhona abanye abantu bakithi abasebenza kuhle, abathengisa isinkwa ngama-60-something cents, abanye ngama-82 cents US dollars. Kodwa-ke yibo-ke abantu labo kade sokumele ukuthi sibasapote, sibanike i-flour, sibanike konke ukuthi ba-produce in bulk, bafake ukudla ezitolo. Iministry of Finance le-committee eyasethwayo bakhangele ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bafake amahanisi ku-exchange rate le ephapha kangaka. So konke lokho kuyenziwa. Njalo mhlaka 13 sisabe silabomama, women in productive, siyabakhuthaza komama ukuthi bayenze izinto ezibambekayo, izinto esingazifaka emashelfini. Sisebenza labe-PRAS, labe-Standard Association, ukuthi izinto abazenzayo zifakwe ama-barcode, zifakwe emashelfini. So thina njenge-Ministry ye-Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprises, siyalunanzelela udubo olukhona. Kodwa sesiphakamile ukuthi sincedise abantu bakithi ukuthi benze izinto, ba-produce in bulk, basapote labo abaku-productive. Sicela-ke laba abakhweza intengo ukuthi bakithi asizelane nini, sisebenze nini ndawonye. Ndiyakunanzelela futhi ukuthi this price rise is not just eZimbabwe. Amazwe amaningi balakho ngenxa yezimpi lezi ezenzakalayo, ikakhulu phakathi kweRussia le-Ukraine. Amafutha ayakhwela, nokunye abasaplakho nokunjengeflower nakho futhi kusuke bese kushoda kumbe kukwela. So hayi siphezulu kwakho silo siyabazwela mama but asibazweli ngomlomo kuphela sibazwela la ngezenzo.
Liyakhulumisana labanye ama stakeholders abangekho kuhulumende ukuze lizwe ukuthi abantu bathini njalo bafunayo.
Siyakhulumisana kakhulu ngoba lapha ke sikhona kade silama associations ama SMEs kade silabo mama abamele omama bakuma business silabo baba abamele ama vendors labamele ama informal sector in every way kade sile reserve bank njalo bese le labafandayo abanjenge Smetco abanjenge Women's Bank. Ye siyaxoxisana sibili ngoba sodwa njengohulumende singeke sakuthwala umthwalo lo ngowethu sonke as a nation. So njengeministry siyaxoxisana and mhla ka-21 sabe silomunye futhi umhlangano ozahlanganisa la ma-local authorities ukuthi sikukhanywe lokhu sibone ukuthi abantu singabancedisa njani.
Alo-ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane kanye lamabhizimusi amancane obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekwabulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sezisebenzela ukuvula amabhizimusi ekhaya okusiza uzulu ezigabeni lapho ezidabuka khona. Limisebenzi iqoqela eyokwakha ezempilakahle leminye. Okunengi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasbanda ekobulawayo.
Iningi lasebediniwe ngokusebenzela intuthuko yamanye amazwe lithi ikusasa likhaya abadabuka kulo. Yikho nje sebelungiselela ukuyasungula amabhizinisi khonale. Unkosazana Sithandazile Nkomo uhlala eManchester kule Britain. Yena-ke uphatheka kakhulu ekutshani izitina zokwakha koBulawayo njalo selesikhathi esenza lo msebenzi.
Mina ngaqala 2016 ngithole lo mtshina lapha e-United Kingdom okwenza izitina for ama-countries anjengawethu awe-Afrika. Umtshina ongasebenzisa amagetsi, umtshina owenza yokukwakha okutshiyeneyo.
Ngaphandle kokutshaya izitina zokwakha amankomo sowavula inhlanganiso encedisa besifazana labantwana abaphuma emulini eswelayo ukuthi benze imisebenzi yezandla esiqintini setsholotsho lenyama yendlovu e-Empower Women and Children Organization.
Sizame ukuthi sibise imitshina, sizame lokuthi imitshina le incedise ukuthunga imitshina enimitshina njengayenza abantu esisebenze labantwana. So manje silama sewing machines, lama computer, siphela ko lama bible, lama wheelchair, lakho konke nje okungancancedisa ukudla. So manje sizama ukuthi sisebenze ukuthi sibe lebhola ukuthi sizilimele okwethu.
Unkosazana Queen Sowa wahlala edolobheni le-London eBrithani okweminyaka. Okwamanje usevule ikampani yokuthi abagulayo abangamalunga ayo belatshwe kungela mbadalo ngoba babe bebhadala imadlana kukampani yakhe yerugare hlalani kahle medical aid ukuze ibancedise nxa begula.
Okwandinta kakhulu Chisa yikuthi ngo-2020 ngagulelwa ngumntwana ngabhadala ibill ye-25,000 day. Ngazibuza ukuthi ngabe bengingelayo leyo mali kutsho ukuthi umntanami ubezahamba.
Ukhwini uthi wethuka ngemali eyayifunwa isibhedlela ukuthi kwelatshwe umntanakhe.
Ngazibuza ukuthi pho umuntu an ordinary citizen kutsho ukuthi ngeke uphile nxa ungela mali. Yikho lapho engacabanga khona ukuthi ngifuna ukuyenza i-medical aid ezakwanisa ngumuntu wonke kumbe ngumuntu othengisa amatomatisi kumbe ngumuntu ongumaneja kumbe ngumuntu othengisa i-airtime.
Iningi lithi selifuna ukuzohlala eZimbabwe lifuna okokwenza ekhaya. Unkosazana Priscilla Nyathi uthi uthintekile ngokwenziwa ngama-diaspora ekhaya.
Ngiyathaba kakhulu ngengikubonileyo kusenzakala lapha koBulawayo eRugare Medical. I am very motivated. Ngibona into enhle kakhulu ebukekayo engiyenza ukuthi lami ngifise ukuphenduka ekhaya ngize sukumisa indawo yakithi koBulawayo. Ngifisa sibili ukuthi khona anga ngabe kuthiwa sonke siyalandela okwenziwe ngu-Queen kuyabukeka kakhulu, kuyasiphakamisa sonke njengabantu be-diaspora.
Behla bebaningi abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bevula amabhizinisi, abanye beqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda umphakathi. Ezempilakahle luDubo oluhlangana labantu abaningi kweZimbabwe ngoba izibhedlela labodokotela bafuna imali phambili umuntu engekelatshwa. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo awalamhlanje. Iphephandaba leChronic lilodaba lokuthi ugatsha lwezabatsha lwebandla leZANU-PF esigabeni seMatabeleland South lethule amazwi okuthi luyasekela umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amele leli bandla kukhetho oluzayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa eMaswingo abophe onogada abathathu abenkampani ethiwa Eightland Milling Company ngoba bechaye babulala isela elangena kulenkampani. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo, 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 Studio 7 linjani bantu bakithi bomthokazi. Hey, emakalo ukuthi Studio 7 ukuthi kathi inhlelo zenu zimi kanjani kathi bakhale likhetha amawodi. Amawodi afunayo lapha ngaseke bechamisa kuphela nezana. Ah, lokhu basegcekeni kithi nje abantu bakomthokazi ukuthi umsakazi kaStudio 7 awuqondiswa lithona emathuba esithoneni. Bathi bakhangalela inhlelo zakhe bubane kube eziziphushayo ezabantu bakibo. Kawusathena ngale radio zimbabwe. Besikhalela ukuthi mhlawumbe la asidamulele ukwenzela ukuthi imihlelo zethu kade ziphothe emsakazweni zive umhlaba wonke izikhalazo zethu njengabantu bakomthakazi kho kuchithe besokufanayo lo Radio Zimbabwe etata esayithi lokhu kusegcekeni ukuthi uStudio 7 umqondisi walo lishona ngoba inhlelo zethu thina abantu bakomthakazi vele kanti zithathe ukuthi ziphume emoyeni liyathatha ke munye kuphela ube yi-one wokulahlisa ukuthi kungathiwa umsakazi wentando kazulu. Hhayi, akula umsakazi wentando kazulu lapho. Lesi studio sekanthiwa ngesabantu bakachamise bebababusayo kustudio lezo Studio 7 njalo bakhuluma kahle ngendaba yezinhle ngochamisa libafaka lize bali baphindaphinde kathathu abanye abantu vele layo lithatha lijikele lekhatshana ama-audio kade sisenda ama-audio khona lapho. Thina esikutshoyo ukuthi thina sithi njengomthokazi singaphansi kwelizwe likamthokazi libuye silusize ngalabo abantu abahlala besitshela into enyayinelayo lesinukelayo futhi bebe sithi abantu babamthokazi bevotele uchamisa luchamisa lomnankagwa batshena luchamisa umnankagwa komncane osakhulayo umgabo omncane osakhulayo kuyofana nakithi njengomthokazi abosizi lothithini into zabochamisa ngoba bonke basebenzela ku yalotshoya lisela umhlaba amanga lisela amanga lithi libandle elitsha ibandle le-20 something years labo nje ibandle likachamisa leyo lisukela ezandle zikachamisa chayikho. Njalo ngithanda ukuthi nditshele khona ukuchamisa lo mnankagwa abafana nabonke ezikhundleni bangene ngekho uchamisa uchayikho uthokozane khokho umnankagwa uchayikho umgabe ngabantu bamakho bonke abantu bonke abangena ngekhulu bonke bayahlupha ngoba lalapho nxasebe sembusweni bayalela ezikhundleni. Umgabe layo ongena ngekhuwe etshaya unkomo ikho kodwa ukhutshwe nzima. Ngakho ke sithi eyi abantu bonke abakithi ngapha kwamthokazi asimene ngemva kamqondisi ukuze lathi inkululeko ethi ivuye abeZimbabwe bayithole yabo ngo-1980 baphakathi kwenkululeko yabo lanxa bevochana phakathi ngokwabo kasekungeni. Thina manje sesikufunayo inkululeko yethu ukuthi umthokazi izwe lakhe livuye. Umprofo special
Studio 7 livuka njani bakithi? Hayi, nivukile, nivukile. Angithanga umhlaka 9 lapha ne-interviewa uGawule labekhuluma loNtunga. Uthini uGawule maNtunga embuza ukuthi imali yamafutha ipetroli iphe ikhwelile? Uthi kayikhwelanga eZimbabwe kodwa ikhwele indawo zonke. Mina bengifuna ukuthi kwalapho uNtunga umbuza ukuthi izinto zezi ukhala ukuthi lokuze likhwela kwezinto kuma into ye-Ukraine, ma into ye-Ukraine phela into zayo zasedisimusi. Mefloti mbuso kuti njoba lelizwe linjalo izinto zikhwela vele sokuzonke ekhaya kuba ngale khona kimpi Ukraine na ngoba vele kunante right umbuzo kuti njoba zonke into zingekho right Ukraine iqaleni ngoba vele into iphendula ugawule vele mina ngisho hayi mina lobaba lo mina ngazi ukukhuluma ni ebuye kuthi idwa leZimbabwe liyawo everything ngabantu ababhoda ngale beyenzele ukuze bethengise imikambo beyitshintshe izimali kanti labo bantu ababotshwa injobani uyakhuluma uyabazi kanti waye bengababophi labo bantu abanjalo hayi mina lubaba lwayi hayi ugawule mina ngazi ukuthi ukhulumane hayi mina ngazi ufanele kuyenzwele eZimbabwe street kumbe sofanele kujesu sosilamulela kodwa hayi kunzima wakithi hayi zanu lisibulele street.
Siyabingelela emsazweni Studio 7. Thanda ukubonga kakhulu umsebenzi omuhle ongaka elisiphathile wona usitshela izindaba zonke insuku nje ezineqiniso ekakhulu ezihambisana lezwe lakithi ipolitiki kakhulu ngoba yiyo onke umuntu nje noma unganani nepolitiki useyayazi manje ipolitiki yaseZimbabwe. Siyabonga kakhulu. Mina ngithanda nje ukuphawula kancane ngendaba ka-Vice President uJoshua Nkomo njengoba eswalala ngokuthula nje abanye ngiyabezwa bayakhuluma ukuthi kuthiwa wathengisa noma ukuthi wenza ngezwe kodwa-ke ngithi uJoshua Nkomo wayeyindoda elungileyo kakhulu eneqotho futhi yikho wayehamba empini wala abafana bakhe wayebalolongile bonke babemethemba ngoba babembona ukuthi umphathi bengithi umholi oqotho that's why wayelida abafana babekhaliphile bonke bamuzwa bonke abantu inoma amashonayo noma ngamandebeli abangaphasa usandla sakhe bonke babemuzwa ukuthi uthini kodwa-ke ngebhadi wathi esethi uyafika ekhaya esehlangana lalabo Robert Mugabe wayengazi bona ukuthi bayigebe nguye ukuthi abanalo iqiniso yikho yena wabathemba yena esithi singabantu banye sonke sifuna ukulungisa ilizwe lethu ngoba kade silwa labelungu ukuthi kumele ma abelungu sesivumelene ukuthi sithathe izwe lethu sibambisane sakheni izwe lakithi le phambili sinabo abelungu hayi ukuthi abelungu sibaxoshe silingane singabantu abamnyama singamandebele singamashona singabelungu uJoshua Nkomo lo umbono wakhe ngendlela mina engiyibona ngakhonto uJoshua Nkomo wayeyindoda enjani because wayeqotho kodwa ngebhadi yena wasehlala phansi evumelana namadoda ayigebengu ayangalali iqiniso wona ukuthi ngemva kwakhe bafuna ukumenzana wathi sisayinile lokho akusayinayo bamjikela futhi bona bafuna ukumhamba ngaphansi bembulala bembulale labantu bakhe bonke abantu bakithi nje ababambane bebemunye bekumkhulekela umoya wakhe uvuke ulwisa ilizwe lakhe lapha elijike khona mhlawumbe ngelinye ilanga uNkulunkulu angakhuluma abantu bakhe bakhululeke futhi siyabonga kakhulu okhulumayo nguSidumo Johannesburg.
Siyabonga ke balaleli bethu siyathanda njalo ukulikhuthaza ukuthi nxa lisithumela imilayezo yenu ibe mfitshane lingazasola ukuthi asidlali ngoba eminye yakhona iyabe imide kakhulu njalo lingathuki siyabonga.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi adinga izigebengu ezintathu ezibambe imota ethwala imali inkunzi eHarare izolo zantshontsha imali yakwele Melika edlula i 91,980 US dollars. Lamhla ke sigqibe uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngembali kamuyi umdokotela Joshua Mqhabuko Nyongolonkomo sixoxeke lendodana yakhe uSibangilizwe Nkomo. nxa lifuna ukulalela ezinye njalo indaba kumbe ukuzwa uhlelo lwethu lonalolu yanini ebulenjini ku www.voandebele. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Kodwa ke inhlelo zethu ziyaqhubeka ezantambama kusihlwa 7:30. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. NguChris Gande.